tawe lo mhlaba wawena lisekhela maqhawe sekhela maciwe ngoma lo mhlaba rawona lise uthatha maqhawe sekhela maciwe ngoma baba kwenza njalo kulo mhlaba asekhela maciwe ngoma baba kwenza njalo kulo mhlaba Asekhela manje kwengoma Baba kwenza njalo kulomhlaba
Kwela maqhawe
Mina kwela manje kwengoma
Baba kwenza
njalo kulomhlaba
Kwela maqhawe
Mina kwela manje kwengoma
Baba
kwenza maqhawe
Kwela maqhawe
Kwela manje
kwengoma
Baba kwenza njalo maqhawe
Sina chwele nzima Sina chwele nzima bulongo wethu Sina chwele nzima
Inkathazwa ndiva kakuhla phephesini wena khuphuka mfoka amanhlanu koze ngifike lapha emzimkhulu ngifike ngiyenze futhi lento ngifike nalapha ehathi ngifike futhi ngiyenze lento ngifike nalapha emanfraya ngifike ngiyishaye lento uyayizwa ingoma wemkaphe wemkaphe wemakhotel wemfohatel ukhona lapho uyayizwa Lalela kankabe yami Kupuka kanjalo kathazo lapha emabhesini andiva kahle Uthini mathintani phaka kwikostina Hey lensizwa ndiyilande khona le kwamaphumulo Kumapholoka ngungqoma Joboza mphemba lapha emaqhotheni Ithini manager yami ugofu umfoka mlawuthi Ibhale u4
maqhawe lo mhlaba wawena lisekhela maqhawe sekhela maciwe ngoma baba kwenza njalo kulo mhlaba lo mhlaba wawona lise uthatha maqhawe sekhela maciwe ngoma baba kwenza njalo kulo mhlaba asekhela maciwe ngoma baba kwenza njalo kulo mhlaba Asekhela manje kwengoma baba kwenza njalo kulo mhlaba
kwela maqhawe
mina kwela manje kwengoma
baba
asekhela maqhawe
kwela maqhawe
mina kwela manje kwengoma
baba
asekhela maqhawe
kwela maqhawe
kwela manje
kwengoma
baba asekhela maqhawe
sina chwele nzima